Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alinga alifuka njani silukandaba mthwakazi omuhle siyadibana namhlanje ke ku studio 7 ngolesithathu mhlaka 18 Mabasa Independence Day 2018 igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uxotsha onesi bonke kade betshengisela
sesimelele thina ukuthi basinike i-official communication and sizabona ukuthi sesenzani so siyamelela phela ukuthi basinike because nga kakatesi siyakuzwa nje e-news
owaye ngumkamongameli wele Melika unkosikazi Barbara Bush kasekho
umgaba ukhona umgaba akekho kuyafana nje independence ukutshona ujabula mbona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile umuntu omnyama usasokola thina abantu bamnyama sancindezela nthina sodwa iinkampani zedile izinkampani zivalile ilizwe kalisela mali so mbona ngathi nje kujabulela independence ikudlala ngesikhathi lokho
lamhlanje ke lilanga lokunanza uzibuse independence kodwa abanye bathi leli langa liyabadanisa zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende usexotshe umsebenzi abongi amanesi edlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu i-16,000 kade bekhalele umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo. Umsakazo we-ZBC izolo ntambama wethule umbiko wokuxotsha onesi laba. Uhulumende uthi abongi laba baxotshwe ngoba bephule isivumelwano abasenza lomqatshi esokubuyela emsebenzini andubana udaba lwabo luhlolisiswa. Umsakazo we-ZBC uthi njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye owethule isinqumo sikahulumende. Uchiwenga uhulumende ubikwa ubesenike ugatsha lwezempilakahle izigidi zamadola ezedlula ithumi lesikhombisa i-$17 million eyokubhadala omongi laba. Uchiwenga osokusenza uthi yena osekusenziwa ngamanesi la ikungena kwezombusazwe hathi ukukhonona ngemali nje kuphela. Uthi okwamanje uhulumende usedinga bonke abafundela umsebenzi wobunesi kunye labasuka emsebenzini lo ngenxa yokwanda kweminyaka yokuzalwa ukuthi bakhulumisane logatsha lwe-Health Services Board yilo oluqatsha omongi labongikazi. Kodwa ke unobhala jikelele weZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bazathatha nyathelo lokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa nxa bengatshelwa okusemthethweni ukuthi mpela baxotshiwe ngoba lokho abakuzwa kathesi bakuzwa nje kubasiki bebunda.
Hayi thina siyakuzwa khonoko kathesi e-news ukuthi amanesi onke sabaxotshiwe umsebenzini. So it's news to us.
Liza kwenzani ngakho khonoko?
Sesimelele thina ukuthi basinike i-official communication and sizabona ukuthi sesenzani. So siyamelela phela ukuthi basinike because nga kathesi siyakuzwa nje e-news.
Singathi kungamanga yini ukuthi belivumelene lohulumende?
Asivumelani. Konoko amanga sibili asivumelana luto.
So singathi uminister uqamba amanga?
Uminister uqamba amanga ku vice president uthi sivumelana lokhu nalokhu lolokhu utshela amanga sibili. Thina siyahopa ukuthi upresident uzasinika ithuba ukuthi sigulume laye simutshele iqiniso likhona.
So libona zani lingambona nini lingamdinga nini?
Hayi sizabona kusaza ngabe sisitshela they are saying it's true sizabona kusaza ukuthi bazasinika yini incwadi itshengisa ukuthi thina we are dismissed then sizacela ukuthi sigulume lawo.
Singathi ke lina lifuna ukuthi imali yenu ikhuphulwe ibe imalini?
Thina sifuna amalawensi. Amalawensi kufuna balungisa amalawensi ethu inattitude allowance Kathesi ama-nurses bayasinika $65 per set, which is now ngasebenza a week long, bayasinika $65, which translated to 77 cents. So now ngasinika thina ama-nurses bayafuna $10 per hour, which is translated to $840. And ama-nurses ayafuna i-medical allowance ukuthi bangezelele i-medical allowance at least 200% of our basic salary. Kathesi ama-nurses i-basic salary yakhe $284.
Hello ke ngumnomsana Enoch Dongo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Oyi ngumkamongameli George W. Bush uBarbara Bush kasekho. Unkosikazi Bush ubhubhe izolo ntambama esele minyaka engamachumi ayithoba munomunye lambili i-92. UBush lomkakhe nguye umongameli kade elomtshato omude kumbali yabomongameli bele Melika ngoba besebele minyaka engamachumi ayisikhombisa lantathu i-73 betshatile. Umbiko wethulwe imuli ithi uthi unkosikazi Bush ubhubhe ebanjwe isandla umkakhe endlini ngoba wathi kasafuni ukwelatshwa umkhuhlane wenhliziyo othiwa ngesilungu yi-COPD. Okunye okwenza imbali yakhe ibukeke ukuthi wayethethwe ngumongameli njalo bazoba lendodana uGeorge W. Bush laye owaba ngumongameli weleMelika. Umfo wabo uJeb Bush waye ngugovernor wedolobho leFlorida njalo laye uke wancintisa ukuba ngumongameli nyakenye kodwa akaphumelelanga. Isikhumbuzo sikankosikazi Bush sizenziwa ecaweni leSt. Martin's Church edolobheni leHouston eTexas ngolwesine. Namhla ilanga lokunanza uzibuse eZimbabwe ngoba ilizwe selenelise iminyaka engamachumi amathathu lasichiya kalombili lathola uzibuse i-38 years. Abanye abasakhulayo bakobulawayo bathi akulalutho lokuthakazelela nanku akulamisebenzi kanti lomnotho welizwe lawo uguqe ngamadolo. Omunye wabachalaba ngumnumzana Thamani Ncube oyibandla elitsha elisasungulwa elasungulwa ngempela viki elithiwa lona United Movement for Devolution oxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Engunanzelelayo ukuthi khona uzibuse lo ngowakuqala singelaye umongameli uRobert Mugabe selokho ilizwe lathatha uzibuse ngo-1980. Kanti ke njalo silo mbusi omutsha ongu-Emmerson Mnangagwa laye othethe umbuso ngendlela yodlakela ehluthuna kumgabe esebenzisa ibutho. So mina kimi laba bantu abehlukananga ungananzelela uzathola ukuthi khona yena uMugabe usuke empini eqiniswa ngezombusazwe ngezombutho ukuthi khona athathe umbuso. Umnangagwa laye usebenzise ibutho lalo ukuthi khona aqinise umbuso wakhe. So mina kimi khona lokho akwehlukananga, akulanto etshintshileyo kimi.
Kodwa akulabubelo yini phansi kukahulumende kaMnangagwa Ncube nxa uqathanisa lobe kusenzeka phansi kombuso kaMgabe?
Khona ububelo obungaba khona ngobokuthi khona uMnangagwa uzama yena ukuthi khona njengomuntu ongene embusweni ngendlela engajayelekanga uzama ukwenza izinto ezihuga amehlo abantu ukuthi khona abonakale njengomuntu okade ezama ukulungisisa uhlupho akade silalo. Kodwa singananzelela akula ndlela umuntu angamethemba ngayo ngoba yonke uMnangagwa kwazalwa ngaphele last year uzelwe laye waya empini wabuya wangena embusweni nalo akade ungokamgabe beyibo futhi abantu akade bebusa ngendlela ongake kuyiqedisise ngoba isichaphaze ilizwe yabulala ilizwe ngalolu hlobo.
Ngamanye amazwi uthi kusiya phambili kuyiwa kukhetho langale kokhetho akusoze kube lenguquko engakusuthisa phansi kukaMnangagwa?
Engikubonayo mina ukuthi inkomo lapha asikhangelelanga ukuthi khona izinto zoniwa ngumuntu. Sikhangelele ukuthi khona izinto zoniwa yisystem. Ungananzelela ukuthi khona fathi ibizo lithathwa ngo-1980 lisuswa ebalungwini. Ababevele besebenzisa esingathi i-centralized i-system yokubusa. Akuzange kutshintshwe leyo system. Izinto zonke zabuya zalokho zenzelwa ku-center yena leyo okuthiwa khona ibamba zonke. Abelungu labo ababevele besebenzisa ibamba zonke. Izanu PF isebenzise ubamba zonke. So umnyango kwalayo ulokho enjalo esebenzisa ubamba zonke naloyo ukuthi khona izinto zonke zi-centralized. So ungakungathintshanga i-system yena leyi, mina ngiboni ubuwelo esingaba nabo.
Hello ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo webandla le United Movement for Demo for Devolution. Kunjalo nje lo banje lamhlanje kulilanga likazibuse izizalwane zeZimbabwe ezinenge ezihlala eSouth Africa zithi akula sizathu sokuthakazelela leli langa ngoba akula lutho oluguqukileyo empilweni zazo. UBenedict Nhlapo usipha loludaba ngokugcweleyo eSejohannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2000 kusethula ibandla le-MDC, ukugijwa kwamongameli Mugabe esihlalweni bekuyinto engundabamlonyeni kuningi lezizalwane zeZimbabwe ebesithi umbuso wakhe sewethule olunye uhlobo loncindezelo. Namhlanje iZimbabwe yanelisa iminyaka elitshumi lasishiyagalombili izelwe kusukela ithula uzibuse ngo-1980. Umehluko welanga likazibuse lalamhlanje ukuthi ngelakuqala ukuthakazelelwa umnumzana Robert Mugabe kungasenguye umongameli welizwe. Loba kunjalo leningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi awukho umehluko phakathi kukazibuse walamhlanje leminyakeni edluleyo. Abakhuluma e-Studio 7 bathi ukuqhubeka behlupheka emazweni bengabuyela ekhaya kutsho khona ukuthi isimo asikaguqi ugi kulezo besikhona phansi kobukhokheli bukamnumzana Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kunzima ukuthi kuthiwe abantu bathakazelela uzibuse ilizwe lingelamali engeyalo, iningi labantu bengasebenzi njalo bengabayanga.
Umgaba ukhona umgaba akekho kuyafana nje, independence ukutshona ujabula mbona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile. Umuntu omnyama usasokola, thina abantu bamnyama sancindezela nasolo. Inkampani zethu lezi inkampani zivalile, ilizwe kalisela mali. So mbona ngathi nje ukujabula independence ikudlala ngesikhathi lokho ngoba uzibuse kawukho. EZimbabwe awukakutholakala ukuthi ukhulume ngokukhululeka, at least usaphila ngokwesaba abantu abayibo abakhulu abaphethe.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Mabuya uthi uhlupho yikuthi sekwaqakathekiswa imihlobo, uthole sekulomhlobo oqakathekiswayo kulomunye.
Nali government ekhona still fana ukuthi kusahamba ibhasi one ebehamba ngomgaba. Kudlalwa ngabantu lapha, asikhohle nokuthi kuthiwa kule independence kwathintini. Njalo bengiqaphela ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi i-government inikeze i-youth imisebenzi, abantu basebenze kuvuleke ezibhedlela kube right, ama-teacher lawo kanjalo kungabile zitrike elokhu sizibona everyday. Ngoba impela iyinkinga lento.
Nkosazana Mesivundla yena uthi inkululeko eZimbabwe isasekhatshana lokufika.
Mina ngesingami angiboni into engathi yangijabulisa engangitshela ukuthi sikhululekile, ngoba inkululeko emntwini itsho ukhululeka ngayo yonke indlela, economical, political, la ngayo yonke indlela umoya ukhululeke.
Ngakwelinye icele umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uzibuse weZimbabwe kukhanya wenzelwa abathile aji umuntu wonke.
I-independence ekhona eZimbabwe ngiyalaba abalwela inkululeko olalaba abakuzana, yibo abayikholisa independence. Abantu nje izakhamizi nje ezikhona indawo zonke akulakula lutho abalukholisana. Lokhu besazihluphekela beze bekhumbula ukuthi kwakungcono ngesikhathi sikaSmith ngoba babengaseli lokhu nalokho.
Abanye ke bathi inyathelo lwakuqala lenkululeko okufanele lithathwe nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa yikubona ukuthi isekelo sombuso esavunyelwana nguZulu sisebenza ngokugcweleyo. Abanye bafuna isiqinisekiso sokuthi akekho ozabotshelwa ukuthi ucabanga okwehlukene lomongameli welizwe. Iningi lithi indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho oluzayo yiyo ezakhombisa sobala ukuthi kambe uZulu weZimbabwe usekhululekile yini kumbe ulokhe phansi koncindezelo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict Nhlapo. Lokhu sikudaba lunye izizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya lazo zithi uzibuse walonyaka zibona efana nje lo wenyaka edluleyo. Okunenga sikuzweni ku Ezra Chisa Sibanda esebilitane.
Umhla ka 18 kumabasa lilanga lapho iZimbabwe eyathola khona uzibuze. Kodwa abanengi bathi leli langa libakhumbuza okubi kuphela ngeZimbabwe. Umnumzana Sipho Khumalo ohlala eCoventry kweNgilandi uthi kamazi uzibuze.
Independence eZimbabwe it never existed vela izange yaba khona. Ngabe yayikhona ngaba abantu bakhululekile ngaba abantu bayenza noma yini abayifunayo okusemthethweni. AmaNdebele ayalisa ukuthi bagcobe inkosi yabo okusemthethweni ukuthi baselebrate isiko labo iculture yabo bayaliswa ukuthi bayenze so ukukhululeka lethi kungapi khona lapha elizweni ukusalaya abantu bazayalisa ukuthi bahambe ema church ukuthi bayesonti zayoni noma ipostori noma yini bazayaliswa ukuthi khona it's non constitutional.
Umnonzana Mehluli Mpofu ohlala eBelgium uyagcizelela
independence gimi aicho lutho because namanje asikabi free ukuthi umgabo uhambile umbukhona kuyafanana uchiye the same people abayiba basihlukumezayo from that time sithola leyo independence. So to me independence means nothing. Sisazoyithola independence.
Umnumzana Kevin Moyo ohlala eRepublic of Ireland uthi abantu abangakhumbuleleli langa ngobubi kuphela ngabakhumbule lobuhle bokuthola uzibuse.
Zilichumi nasitshiyagalombili kumabasa kwaba lilanga lokukhululeka kwelizwe laseZimbabwe lithatha umbuso emakhiweni. Akusikho okuhle kodwa okukhunjulwayo. Lokubi kwakhunjulwa, lilanga elibi liyakhunjulwa, kalilahlekeli, kalicitshi engqondweni zabantu. Ngakho leli langa likabili lokuzibusa libuye libe lilanga lapha owaqala khona inkathazo elizweni laseZimbabwe. Kodwa asiyalikhumbula kuphela nanxa linjalo.
Ilanga likazibuse kumele libe likhefulo lokujabula kugidwe kudliwa. Kunanzwa inkululeko etholakala ngemva kokuchitheka kwegazi labalwa impi yokukhulula ilizwe embusweni wabahoqoluzi benotho. Kodwa isimanga kukhanya kungenjalo kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEurope. Iningi lithi kugenqulwa kukaMgabe akulethanga nguquko abakade beyikhangelele ngoba zimbila zantabanye nomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimela eStudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kHz.
Manje ke esikhangele ezivela kwesinye isigaba ngamafitshane. Umthetho wendaba okweleTurkey uthi umfundisi odabuka kweleMelika wabotshwa kulelo lizwe uzahlala esitokisini okwezinye inyanga ezilithumi lasitshiyagalombili. Kulo muntu wesifazane ofileyo endizamchineni yeSouthwest Airlines eMelika ngemva kokuba injini yalindizamchina ibe lodubo. Indizamchina le kade isuka edolobheni leNew York isiya kwele Dallas izolo ntambama. Lova nje umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi ukhetho luzaqutshwa kungela kulokuthula kungeladlakela. Abamabandla aphikisayo bacabangela ukuthi lokhu kuyize ngoba ibandla leZANU-PF lingakhankasi likhankasela ukhetho okungakhomba ukuthi selibumbe amaqhinga okuqilibezela kukhetho. Nanku loZulu emaphandleni ezantsi emaNdebeleni uthi uyethuselwa. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Amabandla aphikisayo kwezombusazwe athuzula emaphandleni uhlalele evalweni ngoba inkokheli kanye labalandeli bebandla leZANU-PF besethusela izakhamizi. Ngaphandle kokwethusela abantu ngokuthatha amaphetshana aphiwa uZulu lapho eqeda ukubhalisela ukuvota, ibandla eliphikisayo le-MDCT lithi ibandla leZANU-PF lithethe abantu emaphandleni lababhalisela ukuvota emadolobheni njengendlela yokuqilibezela kukhetho. Umnumzana Ekemoyo, isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emaNdebeleni, uthi kulobo qilo obenziwa libandla elibusayo. Umnumzana Ekemoyo, isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi kulobo qilo obenziwa libandla elibusayo.
Abantu bezanu ngeke balahle imikhuba yabo bakhulelayo baze baba ngabantu abadala. Kathesi kukhona khona okokuthi uthola kuthiwa umuntu uyabuya athathe abanye abantu ethu yabarejista etown lapho afuna ukukhontesta khona.
Amazwi akhe agcizelelwe isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithilwe Maphosa, othe amathuba okukhankasela ukhetho kawulingani ngoba iZANU-PF iphethe incindezela uZulu.
Sazibona laba ama-veterans omanqonde, sazibona laba abeZANU-PF ama-officials Obed-Nico Ncube, yibo asikwazi esizwa ngabo isikhathi esiningi besethusela abantu. So i-political situation igcwele ukwethuselwa, igcwele ukungalingani kwamathuba, kusetshenziswa ama-forms of intimidation agoqela ukuncitsha abantu ukudla, ukuwathembisa ukubatshaya lokunyamalala.
Inkokheli yebandla leMthwakazi Republic Party, i-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthe okudanisayo ukuthi akula manyathelo athathwayo iziphathamandla ukuze kumiswe ukwethuselwa kwaZulu emaphandleni.
Kule intimidation enkulu kakhulu silabantu abagoqela o-Obed-Nico Ncube bengama-resident minister khona ngale, labo Kembo Mohati bevele eMatsouth. Sisuka sizibuze ukuthi kanti bamele bani abantu bakithi behlukunyezwa kangaka. Siyezwa njalo lokuthi labesibuthweni bayabonakala okuyinto yokwethusela abantu bakithi, ngoba abantu bakithi abakhohlwanga ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe lokho kwakusenzakala.
Umgcini sihlalo yebandla leZANU-PF ezansi emaNdebeleni, umnumzana Rabelani Mthwene, kathandanga ukuphendula imibuzo lapho zixhumana layo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ufunani? Hayi, mina phela nje ngakukhuluma nabantu bemastudio.
Umongameli Mnangagwa uhleze sithi ukhetho lolonyaka luzaqhutshwa ngokuthula kungelahlakela, kodwa bamabandla aphikisayo bathi lokhu ikukhuluma nje ngoba uZulu yevele sesethuselwa. Ngingu-Albert Ncube, owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.
Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho luzayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook, uKips Dube uxoxe lomnumzana Akim Mhlanga webandla leMthwakazi Republic Party endawonye lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Namhlanje sisenkayi, sisanda nje uqeda amarali ade silawo enkayi endaweni yakosikhobokhobo lapho kade sihamba sibhoda khona ngamarali le-roadshow esiyenze izolo enkayi center, lapho kade sigqugquzela abantu bakomthwakazi ukuthi bavotele ibandla lakomthwakazi eleMthwakazi Republic Party. Ngiyabona namhlanje sesigqilibile uhlelo lwamarali ngapha ngasenkayi, sigijimela ewange sisuka lapha.
Bathini abantu? Bathini abantu mhlawu?
Abantu baba sebe lomqondo omunye. Abantu sebe kubonile ukuthi akula elinye ibandla elingamela izifiso zikaZulu wakomthwakazi, kodwa kuphela ibandla leMthwakazi Republic Party. Bekhangela njalo lesesikwenzile njengebandla ukutshengisela ukuthi hayi unqindezelo lwabantu bemathebeleni sokumele luphele. Bakubonile abantu sikwenza lokho, njalo bayasithabela, bayasizwa kakhulu emsakazweni we-Studio 7, iVoice of America, bayasizwa nxa sikhuluma Yikho bebethi lokho besilindele kodwa sesize safika ebantwini.
So ke nxa ukhuluma labantu sibili lina libatshelana abantu lizabenzelani baba mhla.
Sina esifuna ukuthi abantu bekwazi ukuthi sifuna bezivuse endaweni zabo. Benganyathelwa amakhanda ngesinye isizwe beyisizwe sakomthwakazi esikufunayo abantu ukuthi basivotele ngakho ukuthi thina njengemthwakazi Republic Party saqinisela kakhulu ukuthi abantu bakithi bathwale umnotho wabo. Umnotho wabo weMathebeleland ngathi komthwakazi ungabonakali usudliwa khona le Harare, bona behlala belambile besidla ingqoqo zomlomo. Yikho esibatshela khona abantu lapho esibhoda khona.
Ye, abantu bathi lina liganyazana lifuna ukuthi kuqunywelizwe into ezinjalo, abanye bathi bayakwesaba khonokho. So libatshela nxa ukuthi libapholisa inhliziyo zabo.
Thina esifuna ukukwenza baba ikuthi sifuna ukubuyisela umhlabathi wethu ezandleni zabantu bakomthwakazi. Okuqunywayo yilokhu okungazange kuhlangane vele lakudala. Sinokwethu kade kuvele kwakungamazwe amabili, abantu bayakwazi lokhu. Esikufunayo i-political power ngamandla kwezepolitiki esawathathelwayo njengabantu bakomthwakazi sawanikeza ama-politician ayeHarare. Esesifuna ukukwenza ukuthi siwathathe amandla ezepolitiki esuke eHarare ebuye koBulawayo owuyisigodlo sethu njengomthwakazi.
Ye, bamba kolapho mhlanga ungayikhathana sibili siyeza udaba luyavuthwa lapha sesilobabo weZanu PF. Umnumzana Believe Gawule usesesitikini kolapha. Baba Gawule, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu kids, kunjani nkosi yami?
Siphile kakhulu, sizokuthwa lani sibili, hayi selubamba umsebenzi. Sibona izolo ke u-retired general Constantino Chiwenga ekampena sibili sithi abantu nxa befuna ukuthi bahlale kuhle bahlale engadini ye-Eden kumele bavoteleke ibandla leZanu PF. Pho lina libahuga ngani ngaphandle kwakho nokho?
Kids, kuliqiniso khona okukhulunywa ngoChiwenga ukuthi njengeparty, njengebandla singabantu esinanze lapha sesenza ama-correction. Konke okwawonakalayo izolo kuyalungiswa namhlanje ngomongameli omutsha othena esehla esiyangena esihlalweni egijima esenza umsebenzi wakhe esiya phambili njengomuntu onanzelelayo ukuthi isikhathi esedlulileyo izinto eziningi ziwonakele kakhulu. Okwakathesi siyalungisa njalo izinto siyalungisa. Ngingathi nje okungani kusasilela nje kancane yindaba yemali. Yindaba yemali sesizayinqoba nje akukho khashana gips. Ngiyakuthembisa ukuthi njengehulumende yeZanu PF indaba yemali isinqobeka, inganqobeka indaba yemali konke kusokuhlulwe usulungisekile. Ngoba indawo kuthiwa i-environment ekwenza i-business isivuthiwe, isihle. Konke ukuthi abantu beyenze i-business eZimbabwe kuvulekile. U-president ukhulumile wathi yena iZimbabwe ivulekile ukuthi ofuna ukuzoyinvesta is welcome. Uwamukela ngezandla zonke. Njalo kulokuthula elizweni lethu. Okwakuqala ukuqakathekileyo kuba lokuthula. Ukuthula into eqakathekileyo njalo lokunika amathuba agcweleyo lokubavikela labo abathi bayinveste eZimbabwe ukuze bavikele umnotho wabo. Ngokunjalo sibona ukuthi yiyo iparty le ezakhipha abantu ebunzimeni eyikhokhelwa ngobaba uMnangagwa. Engikuthi ithemba lami likumnankagwa kakhulu ukuthi upresident wethu omutsha ngise ngibala upresident omutsha inhlelo zakhe azilethayo inhlelo zakhe lezi ezinhle esizibonileyo esezizathela izithelo yize esimangazo sithi yikho kuphela okungalungisa ukuthi sivuselele umnotho wethu welizwe ilizwe lethu livuke lime ngezinyawo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba khonapho Gawule. Baba Mhlanga uyazwela lapho uyakhuluma ubaba Gawule akumphendule sibili ngokuthi yena bona bale ndlela abafuna ukwenza ngazo njalo ukuthi ubona nomnankagwa sevulela ilizwe leZimbabwe ukuthi kubuye abantu bazeinvesta kuvuleka imisebenzi. Akukhulume la khonapho.
Konke kumbe likhekhe libuyayo alilami labantu beMathebeleland. Abantu beMathebeleland bahlezi behlupheka kusukusela ngomnyaka ka-1980 lapho iZanu PF ingena embusweni. Ubaba uMnankagwa upresident lo vice president uChiwenga babevele bekhona embusweni beyibo abahlukumeza kakhulu abantu beMathebeleland.
Lapho ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elithulelwa ebulenjini beFacebook kukhasi le-VOA Indebele nguGibbs Dube. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uxotsha onesi bonke kade betshengisela. Owayengumkamongameli weleMelika unkosikazi Barbara Bush kasekho. Lamhlanje ke lilanga likazibuse i-independence, sizwile ke imbono yabantu abase ndaweni ezithiyeneyo beyizizalwane zeZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.